nami ngithathe leli thuba ngibonga uIvanza Zininga obesethulela indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 esibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesiShona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo kodwa abesiNdebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ugango okunje ukukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asonto enhle kakhulu.
Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission, okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha.
I-Independent Commission leyi abantu abazayiselekta ngama-parliamentarians avela ebandleni. Ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli weDemocratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla le-CCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungxabangxoza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla le-CCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sitsho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli le-ZANU PF selehle.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi Democratic Alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazo.
Kuliqiniso thina yithi esingathi ngesikhangathi ngachaza into ngesiNdebele kodwa ukuthi alternative siyithi option ekhona ngaphandle kwezanu PF siyehlulekile. The only choice abantu abalayo, the democratic choice abalayo, is Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Ye besibona lapha ebulenjini ku X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla ngalingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Imizo sabe seliguqulelani yile mizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho. Uyadila le nyoka esendlini iziphu.
Ye kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye okunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokho?
manyathelo sesathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu uzakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuza aliswe ukuncinta, ngoba ukuncinta lokho kusemthethweni. Yes, ngathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa. Ngakhethelwa yikhothi ukuthi hayi, wena ukufuza ukwanisa ukuncinta kuleli bandla ngoba kuleliyani bandla. Yikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakulamadabhu candidates, kulabantu abangena bezithi bayi-triple C bengayisiyo, kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo abazange baphumelele.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isishona lesikhiwa kuphela isixolisile ngalo mlayezo, kodwa abesindebele bazonde baganunu wabo. Le nkampani ibifake lo mlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili isilungu lesishona, njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethu le umbiko ixolisa isithi ibingenzanga ngabomu, njalo ibingajonganga weyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa ixolisile linkampani, iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela enziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo. Alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleleni Belend kabenzi wabantu. Abantu bemathebeleland benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho. Ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonokho? Hantsho yakubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo, abuyele kibo khona le rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisukukhulumisiona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho. Njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabanga enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Abantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabanga. Ngenxa beseyisa uChabanga, babe sebesithi uChabanga ufana lalwana umuntu. Abantu uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke le asonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu layathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonoko. Angazi ukuthi uhulumende uzakuthini. Azukuthi laleyo kampani i-board yakho izokuthini, i-management yakho izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle. Sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland ne-leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana u-PF si kumbuku MRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke leadership eMathebeleland, yonke leadership kungelani lokuthini, lalabo abaseduze ngisho lo president kumele bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayi yonto right leyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha? Sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubana ukubandlulula abantu besintwini sezisanda kuyini ongakusenza kahle
inyanga kayikapheli sokulezehlakala ezikwane ezintathu kuloko kusenziwa ukuganga okunje ukukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asonto enhle kakhulu leyo la ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zezothi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated these are the things esikhuluma ngazo ukuthi kona we are being segregated we are being marginalized kathe sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu sho phakathi kwenziwe uyekhuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo hayibo
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda uchumungula izamasiko ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kule commission. Lithi amalunga e-commission le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela enkantolo ye-High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcwethi kwezempilakahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla independent commission leyi abantu abazayiselecta ngamaparlamentarians avela ebandleni ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elibusayo lifunani umuntu ibandla phela elibusayo yilele phula umthetho lisebenzisa zona ezingatha zamapolisa lani lani whenever be under a political threat so they akusoze kube leyinye indlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibane ongabakhangela as long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha ngiyakhumbula kulomnyaka ongu-speaker we-parliament uJacob Mdenda ibandla lakhe lake lamenza wa-resigna ese-resignile kwathiwa usengu-chairperson we-human rights commission kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso bathe sebekhetha amandla ngokupheleleyo sebebusa bebodwa bamsusa laphana bayamlisela wakupolitburo eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament so kimi abantu bonke abazafakwa kukhomishini leyi akukho kunenge ngukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba yi-extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile and there is no way abangakhuluma against it silawo kathesa okuthiwa ngama-independent commissions silayo i-human rights commission silayo kodwa kuyi-NPRC commission lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando so labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzamangalisa so mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le-commission e-independent as long as sila laba ababusayo
ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kule-commission
Alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe bekufuze kube ngabantu aba independent from political parties kodwa ngeke ukuthole lokho. Sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphetha amandla. So yikho mina ngikukhangeleyo ngoba ngakhangela kathesi kubo MPRC, kubo Human Rights Commission, kubo ZED. Ndingabonke abantu awade kuma independent commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonile abaningi kodwa bekuzekhi babe ngama-parliamentary candidates ezano kumbeni baparticipate kuma-primary elections ezano.
Lo ke ngomnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibhetshu likaZulu ubexoxa lontungameli inkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Okwamanje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe zinkomo ezilithumi lane ezicatshangelwa ukuthi zafakelwa ithefu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe emkhuhlane wesihudo oyikholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya. Bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lekholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7 abalaleli lingabe linjani lonke. Siyazizwa indaba ezimnandi ezinhle esizikhutshelwa ngoStudio 7, but into esihluphayo elizweni lakithi iZANU-PF ithe iza yenza utshintsho, but utshintsho asiluboni. Kanti baqala nini ukwenza into zabo? Manje sebekhala ngokuthi i-CCC yiyenzayo, hayi ibandla leli liyehluleka leli.
Salibonani kuStudio 7, salibonani kuStudio 7, ekuseni enhle kangaka. Ngithi salibonani lonke ngomusa wenkosi. Bese ngithi bantu bakithi nginombuzo uthi kanti sincetshelwani lezwe lethu esiyimthwakazi salicela, sibanjwe yini? Besicela ukubuza kuyo uPresident Emmerson Mnangagwa weZimbabwe uthi yini inkinga kathi asincetshelwani lezwe lethu? Sesihlupheke kwanele, sihlukumezile ngakho konke akwenzile, kodwa ke siyakwamukela lokho. Sesicela ungokwethu asalelwe kwakhe. Siyabonga. Ngokukhuluma ngoDumisani Khelele somakandana enkaye.
Ye kuStudio 7 ngiyabingelela linjani basakazi labalaleli. Hayi mina ngiyaphila, okhulumayo ngikhumbulana Ncube, ngikhuluma ngiseHabo Road kwele Botswana. Hayi kwezelizwe lakithi akulanto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ukuchitha isikhathi. Ngiyabingelela kuphela izihlobo zami, ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sesitete usidanda. Ngiyambingelela ngithi mpilende kuweba, ngibingelela umfowethu esahlengile laphana labantu abantu. Bese ngibingelela unkosikazi uNamethembe, Methembe uThemba lethu lo iphokuhle. Ngiyalithanda abantu abami, ngiyakuthanda nkosikazi, ngithi mpilende kini, ngakhohlwa isicino sami. Nenelisi yakubingelela ubaba. Hayi ngiyabonga Mswakazi, ngiyabonga kakhulu, inkosi ithele umusa.
Studio 7, Studio 7, omathinti ethalo. Kufuna ukuzama ukukhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela abolile. Ngakhuluma phela ngabhekisa kubaba uGawulo lo baba uChumo ukuthi bona bayiphendula bathini ngendaba efana lalena, ukuthi thina ngoba bahlala besigqugquzela ukuthi sihloniphe sikhulume into ezirayithi. Bathini bona okushuma lo Gawulo? Ngomsithele ugcwele bona amashona kodwa babuye endaweni yethu bezositela ukuthi isatshele that can see you. Last time ke baphinda futhi bakhuluma bayeza yabafana ikhanda lika Nomzana uShabangu, ikhanda lika Kalobhengula, bothi basidelela baqala ukusidelela. Mina ngokuphawula kwami futhi ukuthi bebolele ejele la mantombazana ngoba basidelelile kakhulu, basikhumula ingubo zokugqoka mpela, bahamba ze sahamba nqunu. Ngiyacela kuphela kubona ukulungiswa mpela kwenziwe mpela, yafisa ukuthi ubone ukulungiswa kwenziwe ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho. Abalamthetho nxakhunywa abantwana abangalamthetho, khuluma ngalabo abantu abanjalo. Sasuyisele emuva endaba yokucwasana bese ngalayo le ngqondo le, kodwa basihlokoza mpela ngomunwe umathintitha lo okhuluma isiZulu sasemandebele.
Sanibonani, ngithanda ukubazisa ukubingelela imuli yami yakungwinya Iya, ngumuni. Iya, uhlanganisela usasithovile uDikonyoni, ugogo nesithwala uNathemba Ndlovu. Samathandelela Ncube bonke abenza uhlelo lokuqoqelela kuwat 19. Lapha eDaluka Lupane ngakhohlwa usa Angel yena engumandla enkosi yoni ubuchemoya emabali emapostolini ungwenya egoholi usimanda malava istriproti msirik ngiyabonga kakhulu esithandathandini lapha emapostolini momoven ngwenya edaluka lapha awe
Studio 7 ngibingelele kubasakazi bethu, ngibuye ngibingelele lakubalaleli. Ngingumama nami ngizehlisa ngizithoba ngilesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpanetsiba secondary sisendaweni yaseCholocho. Induna yethu ingutategulu ubaba uMsigane. I-school fees esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu, so angazi ukuthi singathola sizobani singabazali, ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlawumbe kube khona mhlawumbe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo. Isikolo school fees besisibhadala 800 kunyaka odlule, manje school fees buya sithi 1040. Besenza njalo abasitshele singabazali kusase nesikhathi o izikolo mazivala kungoDisemba ukuthi hayi isikolo mazivula school fees sizaba imali ethile. Sesibhadela school fees sasivele sisibhadala, sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali. So bengicela ukuthi lisisize khonapho Studio 7 o ma kuyikuthi kukhona indlela mhlawumbe eyinye okufanele ngithole khona usizo lingangceda ngikwazi ukuthi ngingilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo, ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikolo esingazazi ukuthi imali zani. Ngiyabonga
Studio 7. Ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo, hayi ayihambe iyophendula imibuzo le abazombuza yona. Uright akahambe ayobaphendula, angabasabi akayobaphendula, abaphendule futhi impendulo abazosutha ngayo abazoyesuthisekayo bazigcine bebone ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samaNdebele. Uright hambe uyobuzwa ndoda, uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo. Hayi sikumele ya ukhuluma noChuma ula eJohannesburg.
Studio 7, ngibingelele futhi. Ngicela leli jaha leli uChabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi. Chabangu, sicela usihloniphe baba, ungathengisi ilizwe, ungamile ezani, ngoba kulantoni oyenzayo ukhanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize i-CCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe abantu behlupheka kangaka. Chabangu, ungathola isikhathi usihloniphe, ubisele imali le abakuthenga ngayo Chabangu abantu bezani. Mnangagwa lo wakuthenga ngaleyo mali, umnangagwa wakho lo usehluleki, leso singumnangagwa uyahluleka lo mnangagwa wenu lo lontshontsha amagolide ziyathengisa phetheya izidlela linezini izisho ukuthi zilale zibomvu ziqumbile abanye abantwana behlupheka beZimbabwe. Cala isihloniphe bantu bezanu lonke nje, bantu bezanu masotha apholisa lokho lamainfomu apangukileyo. Ngiyathola isikhathi lisihloniphe mapholisa eloko lithaya abantu lincindezela kahle kahle linayo thithi lingamaswina namashona lisikekelani kusidelela amashona asideleli mashona lonke bomnangagwa lina sitani asideleli lina kuzaliphelela, akukho kungapheliyo madoda, kuzoliphelela bomnangagwa sizozohlupheka sizotsha elizweni likaNkulunkulu. UNkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu kuzolitshawa sazolubi namashona othuvi.
Hello, Studio 7. Okhulumayo nguThemba Swanda. Ngifuna ukuncedisa umdala weMRP, uMdenda Chilumbo. Ngithi mdala wena hamba ungabi lovalo. Lathi sokumele sibambane njengabantu bemathebelelendi. Even sikhone ukubhala incwadi sihambise kwele South Africa. Kule sibonele esihle esenza kwele South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi. Umnangagwa akasozi ebuse ngenduku yensimbi, autocratic, ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema. Yena 2022 uthi abantu bemathebelelendi bayekela umlandelo uyabaqhuma amakhanda. Wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini, ongawuthuna siyenze into yakhe yena. Ngathi siyakwazi ukuzimela sodwa, vele esesikufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra sizimele sodwa, singabantu bemathebeleleni sodwa.
Studio 7, kunjani badlaleli labasakazi bonke Studio 7. Okuqala mina ngifuna ukubingelela, ngiyabingelela hlobo zami zonke ezikhona indawo yonke esengisiya ezindawo eZimbabwe ezindaweni yasemkani ezinangeni lapho kule dadewethu khona namtobeza. emakhweni ethu sasuthatha mina nabantwana abakhuphintone eminezi sithi bantu bami ngiyazithanda ngibusela impilo engihle ukuse ngisuka lapho ngiye esigabeni ngiye endaweni yomthwa usekhenele wethu ubekhona ngenzele udade wethu ngenkosi latomas polo ngize ngilekele nabantu abakhe abathi ukwethemba amakhiwe unobesuthu futhi ngiyazithanda zonke inkosibenze kumehle ngisuka lapho ngiye esikayi esesakayo ngikunikele umnawethu unamadala labantu abethu abathi umadala sigcinane umakala okwezilo ngisuke lapho nginikele amaphisa ngiyonele umnawethu sekamadala sithi mnawethu ngiyazithanda ngiyazithanda lokuthanda ngiyabonga ngiyabonga nalezibayizo wami ngagqube ngesejanele maye ngaba ngiyabonga isakazi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe nguDeSantis kwagcina ngoHaley. Unqoba kukaTrump kuza ngesikhathi esetheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva. Kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaxhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaxhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-Democrats nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Uxolo ke lo kasimnumzana Moringai ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo yeAfrica Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu leMorocco lizadibana lona leTanzania kuthi leDRC lidlale leZambia. Lapho ke sesigciba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla nguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. kodwa ke bayalandula bathi hachi ubengatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesindebele bazonde baganunwa abo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje. Silazo ezinye. Igama ngu-Chris Gande.